Uhulumende ngeviki edluleyo wazise ukuthi usayine isivumelwano semali engamabhiliyoni amabili lengxenye lenkampani yakwaLesipriot ethiwa yiCaro. Lesi sivumelwano silandela ezinye eziningi-ningi esezisayinwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa. Kuminyaka edluleyo owayengumongameli uMnumzana Robert Mugabe laye wasayina izivumelwano ezimbalwa lamazwe awentshonalanga kodwa kungalethi mehluko empilweni kaZulu. Omela ibhinga edalela ePhalamende uMnumzana Prince Dube Kosibanda uthi isivumelwano lesi esitsha sizafana lazo zonke ezedluleyo.
Okwakuqala I think abantu okufuze ukuthi bekunanzelele Chris ukuthi uMnangagwa loMgabe yinto efanayo. Abana mehluko. Actually bengikhuluma nje labanye abantu besithi bona uMnangagwa was power behind uMgabe olalong iminyaka yonke yona le. So ke kutho ukuthi ke okwenzakalayo ukuthi kuyakhumbula ngesikhathi lesana sokuthiwa khona kube lama mega deals asayiniweyo vele eChina, vela kubo Russia, vela ngaphi. But lanamhlanje ungababuza ukuthi imega deal eyodwa esike sayibona isenzakala kuground yiphi kakuhle.
Unobhala jikelele wenhlanganiso yeBulawayo United Residents Association uMnumzana Ambrose Mlilo uthi okukahulumende wezanu PF ngokokucela sokuvuthiwe.
Senkulumenta eZimbabwe kujwayelekile ukuthi sibe sithenshi ukuthi kwenzakele okulalo kodwa singaboni lutho kuground. Okuqakathekile abantu beZimbabwe kathe sebefuna ukubona into zisenzakala ngoba sasinike 100 days. 100 days iphelile asingaboni lutho. So ke sibona ungathi lokhu nje kuvala abantu amehlo njalo singakhohlwa phela ukathi siya kuma-elections. Kule nkulumo ezinezi ngabe senza abantu ukuthi abantu bafuna ukuthenga iy'ngqondo zabantu lokuthi bathenge ivoti yabantu abantu bengaboni lutho. So ke thina eZimbabwe kathe sesikholwa ngokubona lo kutshelwa ngomlomo asakulaleli ngoba for the past 6-7 years bekuyinkulumo kuyingoma yakhona kodwa into zingenza kahle.
Lokhu kugcizelelwe ngukhansila weHarare engowe-MDCT uMnumzana Peter Moyo othi isivumelano lesi sitshengisa ukuthi uhulumende okhona ufana xathu lowayekhona.
Lokho yikho sibili okuvele kube kusenzakala iminyaka yonke. Lisakhumbula even ababekhona kuqala bona boMgabe basayine into eziningi kakhulu okokuthi sesisithi kumbe sokubuya bathi sisayine lokhu lamatsha yini asisayine lokhu but akula into ebeyihamba. Nanamhlanje asizwisisi ukuthi kuzahamba yini nge-new dispensation ekhona asikwazi kodwa into esiyaziyo ikuthi kube kuvele kusayinwa akuzange kulethe lutho.
Phansi kwesivumelwano seplatinum kuzaqala ukwenjiwa leli litshe ngomnyaka ka-2020.